Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 4 kuNhlolanja 2024 kuGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesikhipha ke amabhathi awezepolitiki, sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu-MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga, konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu bani.
Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by-elections.
Result ephumileyo imbi kakhulu, ayijabulisi, angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle all.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wokhetho lolu. Namhla sixoxa lenduna uMathema ngombhuqazi wegukurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ezigabeni zonke kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe izolo lokudinga amalunga edala lephalamende. Ibandla leli liphinde labutha njalo phose izigaba zonke kukhetho lwamakhansila. Lithethe izigaba ezingamajumi amabili 20 phakathi kwezingamajumi amathathu lantathu 23. Lokhu kutsho ukuba selilamandla okuguqula isisekelo sombuso welizwe ngesikhathi kubikwa ukuba iZANU-PF ifuna ukwengeza isikhathi sokuba umongameli ahlale ehhovisini. Okwamanje umongameli uvunyelwa ukuncintisa kabili kuphela. Kukhanya ngani bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa angene kukhetho ngomnyaka ka-2028. Ababona ngokwenzakalayo bathi ibandla leli lilakho ukubumba umthetho omutsha ngesiphangiphangi oza kwenza ukuba uMnangagwa angene kukhetho oluzayo kumbe afele esikhundleni. Kodwa abaphathintambo bebandla elibusayo bayakuphika lokhu. Omanje bathakazelela impumelo yokhetho abasekeli bebandla leli kanye labanqobe kuma-by elections. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma onqobe ephelandaba Mpophoma.
Ukhetho lubuyile seludlulile, sesikhipha ke amabhathi awezepolitiki, sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu-MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga. Konke kuyafana kimi, sonke sesingabantu banye, sakhelene zinini, sokumele sisebenze sindawonye. Akusadingi ukuthi kube nomunye ojikijela izibandela everini elibhodayo. Sokufunakala umuntu obuya efuna ukuphathisa imibono yonke iyadingakala. Amakhiwa bathi bona all hands on deck ukwenzela ubana siphuthe. Lokhu okwamapolitiki kuyasidivida. Manje njengoba sitsho ukuthi divided we shall fall but united we will stand. So sesifuna ubana abantu bakuzwisise khonoko ukuthi kona angisiyo MP weZANU-PF kuphela kodwa ngu-MP womuntu wonke. Ngakho ke ngifuna ukuxhaswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuboniswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuphiwa amacebo ngumuntu wonke. Okusalayo yikuthi kona asisebenze ndawonye, phela ndaba jabalala sizinda ngikhuluma nomuhle lelo Bhungana extension ukuthi sithuthukise isigaba sethu.
Uchuma uthi uzasebenzela uZulu loba kulabanye abathi ungene ngudlu kulandela ukuvinjwa lidale le-High Court kobephethe isigaba lesi umnumzana Gift Ostadosi Ziziba.
Omunye futhi ubhale wazathi kona hayi vele lo uhlala engena ngama-by-elections ungena ngama-back door. Ngimphendule ngathi thina izindlu zethu emalokishini wasinxa ngafi uqoqode babesithi bhoda and ungabhodwa uyangena still. So umnyango ngumnyango ungangena uyabungenile. Mina sala is a difference that I make ma ngiphakathi. I difference ehlule bonke bona laba abameli be-TCC abavotelwa ngabantu abaningi kakhulu kodwa kungela lutho abalenzela abantu bona laba i-protest vote leyana engancediyo ukuthi laba yahlala umahati kathi right umuntu lowo limvotele ahlale 5 years ngabona ngisho not even one thing azalenzela yona kaphenduki lokuphenduka kini kodwa abuye futhi after 5 years limvotele limbisele at the end of the day mna ngiyazi ukuthi una who's fooling a who kodwa mina ngathi ngingenele nge-by-election ka-2015 yana ngashiya a difference in my community into engafakazwa ngabantu and this time around again as I go in and this is almost full term. I will make that difference again. As a Kuruna Abandu, Ibonu and Abandu.
Umnumzana Kalipani Pukeni is Kurumeni Sigamnumzana Senkes of Chabang. Ozithi unopala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change uthi ngabaqhubanga umkhakhaso wabo ngemfanelo.
I-result ephumileyo imbi kakhulu, ayijabulisi, angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzelanga kahle at all. Kodwa singakhohlwa phela i-background, especially lawa ukuthi okwenze kwaba mabi ngale ndlela abemabi ngakhona. Ikuthi emavikini amabili njengazuke, if not even ifike i-1, umongameli uthile nje. Oze wathatha intambo walahlela phansi wahamba. I was very weak before my elections. Now, last time in Tampa, which was full of Hande life. While Kalage would be sana, because they would be banned. So, the environment in Zidum was not conducive. Way election your opposition. So then Akuluma, Abafunukuluma, Bablemela, Abafunba, Blema, what a Kuniswen, you would see. Wonke Abantu, Abatevelez Kunz as a leadership, but fail Abantu. Would be Sulay Loguta, I man, I guess, see me good to the dog, while Sula Loku gave the same guy as a dog. Into enzekele masakhula sisadlala ibhora wawuthi wena mayibhora lingelakho bengabudlalisa kabi noma bakhuphe umngane wakho noma bevena bakhuphe wena ibhora lingakhahlelwa phandle wena uhambe ngathi uyalidobha sothatha ibhora lana uhambe ngini ukuthi igame iphele yikho esikubonilelo lokho ukuthi malingisubstituta noma malimbuza imbuzo emlinge engekho comfortable ngayo noma lithi lizama ukulungisisa ngendlela engavumelani ngayo ngakhona sentanti iboram sengihamba la noma sengibibontshisa yikho esikubonileyo la.
Ubugeni uthi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ukuze kususwe ibandla leZANU-PF esikhundleni.
Even nokukhulumisana mbono ukuthi kusaselethuba lokuthi kuthiwani. So kumele ukuthi ngoba ngibonelwa ukuthi umlungu lo waseHarare East le uHonorable Makhamla esechiyile. So kumele ukuthi ngempela amadoda azwayo abophe ziqine sibili uqale ukulungiswa kahle kwakhiwe katsha uqine lokho kuyinto siqhubeke siyaphambili.
Ukhetho lwama-by elections lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edale lephalamende nguChabangu othi babengene ngudlu ezikhundleni zabo. Zewugcotshwe umnumzana Nangolo Mbumba kwele Namibia ubambe isikhundla esithiwe ngumuyi uHage-Geingob obhubhe namuhla. Umbumba uzaphatha isikhundla lesi kuze kuyefika ngolwezi lonyaka ukhangelelwe ukuthi kuzaqhutshwa ukhetho. Ele Namibia alikaviki ukuba ubulewe kuyini umnumzana Geingob obekwele Melika kusukana ezedluleyo eselatshwa umkhuhlane wesifo sembukuzane. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngele Melika leBrithani yaqhubekela phambili ebhomba abacatshangelwa ukuba badlelana nabokubulala amasotsha amabili akwele Melika kwele Jordan ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel leHamas, amanye amazwe esithi kumele bekhumisane umlotha. Sika sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma lenduna uMathema.
Ngiyabonga baba Duna.
Ye, lapha nduna kulodaba lokuthi sokuphenywa. Lokho umbhuqazi wegugula hondi kodwa ke abantu bayakhona nalapha bathi kathi lizathonisa njani amacala lo munye onguye owenza amacala engekho selithonisa futhi abantu bathi vele kanti amacala abanjwa njalo ezinduneni yini kumbe lokhu sokuqalile ukuba njani.
ngibona ngani uyaqala njalo kungisimthola lo esimpini sakithi ngibona ngani siyakwazi sonke even lesilungwini ngakula saka elakela thoniswa kungakamunye omangeleyo kumbe omangalelweyo so into ekhona loba sihamba siyabuzwa abantu kuyadingakala engakubuza ngesilungu ngithi a balanced engagement where we are to hear voice ka perpetrator kuzwakale lalo owahlukuluzwayo ukuthi uthini yena ngoba akulanto engazwakali ngancane nxa sithi sifuna ukwenza i-proper healing kufanele kesizwe ukuthi owakwenzayo wakwenza ngubani njalo wayekwenzelani khonokho kuyadingakala ukuthi kucungulwe angiboni ukuthi izinto na kufanele zihambe ziparametro zicabanga ukuthi zizabuza abantu kuphela ababa lohlupho lololu abahlangana lohlupho ungazwanga lo omunye owakwenzayo ngibona ngani umbuzo nalo uzabahlupha kakhulu izintuni ukuthi owakwenzayo uzabuzwa nini ngoba naye kufanele sizwe ukuthi yena wakwenzelani nxa kuyukuthi ukhona njalo sisazakali kwazakali ukuthi uma kwenza kwakungubani singafuni ukuginyela emnyameni nje ngoba nxa uginyela emnyameni kathi esiningi uyagula sidlala empukane so kufanele kube izinto ezizewa phezu kwetafula kube mgceke nje ukuthi ukwenzakalani njalo kuzakwenziwa njani kungaze kwagidlisa ukuthi kubuzwe lowo unguye wahlukuluzwayo ngibone ngani kuyabe kungasonto eqondileyo okwesibili kuleyo ukuthi kuthiwa abantu abasemadolobheni bazananda induna yabo ngibone ngani kakusebenzi ngoba ngithi lapha i-economy kayimanga kuhle siyakwazi sonke ukuthi ezomnotho kazimanga kuhle njalo phezu kodaba lolu abanye abantu abaningi basuka bezondile abanye bazachasha emadolobheni abanasifiso sokubuyela kulapho okwenzakala khona izinto zeneza abanye babaleka baze bafika emazweni okuwo-south africa abanye umhlaba wonke nje abanye abantu babalekiswayo kugrawundi bayachasha lapho abachashe khona andidingakala ukuthi nxa kuyukuthi into le ilungiswa okweqiniso kunganawo kumachashela naphakathi kuyadingakala ukuthi abantu bonke bonabo babe yingxenye yalokho okokuqala vele okuhle kukhanya ukuthi uhlelo lolu kanti alusohlelo oluqondileyo ebantwini yikhonokho ukuthi imiglenzi injani siyakwazi sonke ukuthi yaba nohlupho lwahlangana labantu bemathebeleni north yaba nohlupho lwahlangana labantu bemathebeleni south kodwa yena kathesi sikhuluma ngendaba leyi isinikayibizwa zakuhlanganele izinduna zangkhona kazingeni lomhlangano sokwenziwa ama-training bona bengekho ukuthi kusiphi isibanga kambe laba bantu akuzathiwa babekhona kulolu ngoba into eyi-one okufanele ilungiswe yonke kusiyabamba konke ne-zipra properties okufanele ukuthi kubonakale ukuthi ama-zipra properties ngoba kwakuyingxenye enye into yegugrawundi okufanele ukuthi isibanjwe ka-one kungabe lokho kuthiyelelwa kumbe kulethwa kwizinto lokho one-piecemeal basis it doesn't work
liza kubamba njani ntona
hayi angibone ngani kusafuna ukuthi kukhulunyiswale kusafuna amatafula ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe kwenzakale into eliqiniso ezasiza uzulu hayi ezasiza ofuna ukuthi kuhambe ngendlela yakhe ngibone ngani lapho siyabe silahleka isintu kasivumi ngoba kufanele kube nomuntu oxolisayo noxolelwayo phakathi kodaba lolu
khona vele uzathula ecala ubuyele futhi kumuntu yena lowo ufike ukuthi akubatshele phela abantu ukuthi ngakutshontshela njani iy'nkomo zakho ngakwenzela lokhu
mina ngangingakhangelelanga ukuthi vele into lezi ahamba ngalelo hlelo ngangicabanga ukuthi njengoba vele kulama-best practices that are done world over yiwe ngangikhangelela ukuthi kuzayanywa kiwo ukuthi njengesizwe sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba u-revertiwili lo ngibone ngani kuseceleni njalo izinduna zona kufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele lazi kufanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yegugrawundi le sonke siyakwazi ithale kakhulu ngaphansi kwekhapheli okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babe ngake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babe ngake le ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababevela engxenye abaphathelene lolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sanakubulawa abantu so abantu babengeke bakhululeke ukuthi bakhulume ungakhangela yena leyaelabonare kwakulonare lolest uncube yibo abantu ababekulo umhlubulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinto naphakathi kwenze ukuthi izinto nazinika abantu i-confidence ngaleyi subject
induna uMathema ekezi siyakhuluma ngodaba lolu kusasa owamanje sonke isikhathi sezokholo lwesikristu sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba ukuba libele vikendi.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizafuna sibale namhlanje kusihlwa kuJohane chapter ka 4 verse 13 lo 14. UJesu waphendula wathi kuye, ilo lalo onatha la amanzi uzokoma futhi, kodwa lo onatha amanzi engiza kumnika wona kasayikoma. Amanzi engiza kumnika wona azakuba ngumthombo ogobhozayo phakathi kwakhe kube ikuphila okungapheliyo. Lapha sihlangana le ndaba kaJesu ehlangana lomama lo oweSamaria. Lumama wayelenkinga eziningi empilweni yakhe. UJesu wakwanisa ukubona ngelisho lakhe lesiprofiti ukuthi lumama wayesengene phakathi kwemtshado emhlanu, ikanti esuka lapho vele lo muntu ohlala laye kasomkakhe. Ngakho kutshengisela ukuthi impilo yakhe yayihamba phakathi kwesikhathi sokuhlukuluzeka. Asikwazi ukuthi kuyini okwakumenze wangena phakathi kwaleyo mtshado emhlanu, iBhayibheli alisitsheli. Kodwa singacabanga ukuthi engxenye kungabe wayethola umkakhe ababe bengaphathi kuhle, kungabe kule ndaba eziningi ingxenye ezazisenzakala khonapho ezazimenza azasuke aye komunye. Kodwa sihlangana laye engumuntu okhanyayo ukuthi udabukile, womile, uhlukuzekile empilweni. UJesu ehlangana laye kazange aqalise ngokuthi emethese amacala okuba kambe usubhodile waba la madoda la amahlanu. Kodwa sihlangana laye emtshengisela uthando, emtshengisela ukumamukela, emtshengisela ukuba kukhona indlela engcono angaphila ngayo. Ngakho-ke leli lapho amavesi layo ngiwabalileyo, uJesu wayesetshelela umama ukuthi yena kulamanzi angagobhoza esuka ngaphakathi komphefumulo wakho angakwenza ukuba ungome njalo. Ngifuna ukuthi kithi wonke umuntu ophila lapha emhlabeni ulokoma, womela uThixo. Nxa lokho koma ungazange ukusuthise ngokunatha amanzi aphilayo, amanzi anguye uJesu Kristu, kuyahlala lokhu kukhona empilweni. Oh, siyakhayela umama lo ngenxa yokoma kwakhe. Wayesebhodi imtshado emhlanu. Abanye siyoma sihlukuluzwa impilo nje kungabi nemisebenzi, siyoma ukungamazi uNkulunkulu. Abanye abantu sebaphenduka baba izigebeni, abanye njalo siyasihlambaza nje imizimba yethu. Kanti konke lokhu kwenziwa yikoma, somele uNkulunkulu. Manje lapho uJesu uyakhuluma lalo umama, into engithokozisayo ukuthi uthe eqeda ukukhuluma laye umbisele ukuzithoba kwakhe, umbisele isithunzi sakhe lumama. Okokuthi ibizi lenkosi phambili lithi lona wagcina etshiya isitsha sakhe samanzi wabuyela edolobheni leSamaria watshela wonke umuntu ukuba sengimtholile uMesaya. Ngakho-ke ngifuna ukulikhuthaza namhlanje sihlobo zami elilaleleyo ukuba akuqalisele umnyaka, uqalise ngokudinga uNkulunkulu. Akwenze ube njengenqina nxa seliwomile lidinga amanzi. Umdinga uNkulunkulu ngempilo yakho yonke, kuyo yonke into oyenzayo. Dinga uThixo. Singaphi isikhala sakho uThixo omnika sona empilweni yakho, emsebenzini wakho, ekwenzeni izinto zakho zonke. Ngakho lo umnyaka uqalisa woba ngumuntu othi, Thixo ngikomele, ngifuna ukunatha lawo manzi. Oba nganatha asoze ngome njalo. Ubusuzinikela ke impilo yakho layo wonke imisebenzi yakho ofuna ukuyenza ngalo mnyaka kuyiJehova. Abaningi sigijima singalayo uNkulunkulu, sesidiniwe. Kuyadina ukakhulu ukugijima ungala uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siletha impilo zethu kuwe, siletha imithwalo yethu yonke kuwe. Somile kakhulu, sidinga wena Jesu. Konke okusindayo sikuletha kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatha igama lami ngotaba kancube namhla sixoxa lomnumzana Prince Shaba ongu Councilor ka Ward 5 ewange local board
umsebenzi owepolitiki engingakutsho nje ngamafitshane ukuthi sijoine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esabesihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yiwo abantu nabo kade ngidlala labo nje abade besenza okwepolitiki okwesikhathi eside. Awutsiye ukuthi ama seasoned politicians awe MDC, it was MDC then. We were together, sebenza. I once worked at the office of MDC doing the technical work konapho senza ezasikwenza singabakhulayo. So we integrated to politics through exposure nalani.
Yes, siyabona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe awuso umsebenzi olula. Yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi?
Ngimelana lawe baba. Umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position as you and I through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku community yethu through ama civic society groups esasajoinile through ukuzinikela esikwenzileyo for change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been entirely ngokuzinikela okakhulu and we have been in the student activism. Senza siphikisana lento ezimbi ezenzakalayo elizweni lethu. So sizinikele and sizohlala sizinikele njengabatsha ukuthi sibe le mpilo elentuthuko phakathi, sibe le lizwe eliyasisukumisela phezulu njengabatsha. Now we believe
ukhula. Wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college. Secondary education were in the pressure groups. Esikolo pushing for rights zama students. Esikolo lapha sikho khona and has been a best student kuma quiz kade enziwa nje alokwenza nge-economics, politics, a lot of things as a society nje ezenzakalayo. And kade esecondary ngangingu-prefect esikolo and then I went to college. I was under ontanga esisele lethuba lokuqhubekisa iZimbabwe phambili lokuthuthukisa ilizwe lethu lifike lapho esifuna lifike khona.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongukhansela kaWard 5 ewange local board. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube. Kwezemidlalo wayekhokhela iqembu le-Islanders Football Club umnumzana Kenneth Mhlophe usebuyele esikhundleni lesi kulandela ukunqoba kwakhe obephethe isikhundla lesi umnumzana John Clutch Sibanda kukhetho lweqembu leli olukhutshwe namuhla. Okunye okwenzakalayo balembono etsheni wabalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba kuyini okuzakwenzakala kwisigaba se-semifinal kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele-Ivory Coast. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elimela ilizwe lixoxela imidlalo ele Ivory Coast lixekwele Democratic Republic of Congo ukuthi ele South Africa lizanqikelana le Nigeria kusigaba se-semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba umane lawa maqembu ephumelele kusigaba se-quarterfinal. Olandela limidlalo uNhlanhla Mchinda uthi iqembu le-Ivory Coast lizasebenzisa ithuba elokuba limidlalo igqitshelwa ngakibo lidlulele kusigaba esilandelayo njalo esingesokugcina somncintiswano.
Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala kuthi ukuthi ku-final i-team ezazikwi-group A iNigeria Ivory Coast yize zizafika final, then lezi ezinye futhi zizadlala i-third and fourth place. Ngoba ma ngithi ngiyakhangela laphana iSouth Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile impela yadlala ngokuqinisela nani nani, kodwa iNigeria izanqoba kuSouth Africa then i-Ivory Coast izanqoba ku-DRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufinali kuzangena iqembu le-Ivory Coast kanye lele-Nigeria.
Hayi, AFCON ngikhangele sibili, but iNigeria izafika kufinali isidle iSouth Africa, njalo i-Cote d'Ivoire iza kudla i-DRC zingene zonke kufinali. INigeria isiphikile sidlala kuthi, njalo i-Cote d'Ivoire isisebenzisile home-advantage, imfakele la ma-senior players ayo ale experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu le-Islanders Heart and Soul uPiko Tradebe yena uthi akukho lula ukukhetha ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo yesemifinal.
Yawabona, yawabona ama-semifinal yadlala sibili, but kuzima ukuthi now ngi-predict ukuthi yiziphi ezizasala ziyi-final. Ngathi kuzima ngoba mbona ngane ziseleyo namadoda adlonsile amasondo. Uhlupho ukuthi into nxa uyithanda into yakho oyithandayo isilapho ungeke utsho, kodwa ngibona ngani iSouth Africa iyaphumelela.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane ele Bafana Bafana.
But nasikhangela kakhulu sina sifisa umakhelwane wethu bengika kakhulu vele umakhelwane wethu, that is it's been something esibangayo umakhelwane wethu South Africa bengene ngoba that is thing sikhangelele khonapho futhi njengeZimbabwe silanda bona vele sisekelana labo ngemuva. So sebafisebenhlanhla kakhulu South Africa ukuthi yayina ingene khonaphana kumafinal.
Isiphathamandla sebhola labesifazane uSibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu leSouth Africa lizadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Bala ama big names iNigeria, but iproblem yabo aso bantu abadlala bonke isikhathi esiningi. Khangeni iSouth Africa, iSouth Africa is about 7 or 8 players. They're playing in week in, week out bonke. They understand each other more than laba bantu. INigeria ngathi kuba udlala ama names bengama individuals, but iSouth Africa they understand. Ukhombona ngathiwa bengawina.
Ohlala elokuthi Mlemzilikazi undaba ezinhle enkomo laye uthi iqembu leSouth Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngiyibona ngani isibili ingayithatha, ngibona ngani ngaba yiSouth Africa. Ngoba ngendlela abazukanize ngayo nangendlela abadlala ngayo la mathimu aseleyo ambona ukuthi angayidli bona ngani ngathatha the Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive iyisurvive lokuzenza emdlalweni lo. Ungakhangela ukwenza kwayo since iqalisileyo vele ayikawini khona okukhanyayo.
Imidlalo yesemifinali ikhona ngolwesithathu mhla ziyisikhombisa kunhlolanjwa lapho iqembu leNigeria lizadibana khona lele South Africa ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Ivory Coast lizadlala lele Democratic Republic of Congo ngehola lechumi ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinali ngensonto mhla zilichumi lanye ngehola lechumi ebusuku. Ngiyimelesibe 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje kuthi sikhangele besilazo. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwamabhaya elections oluqhutshwe izolo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wabo kusalungiselelwa ukhetho lolu. Lingakhohlwa ukusidumezela incwadi ye-email kukeli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Njalo kheli lethu lincwadi ye-email ithi studio7@voanews.com. Hayi, olubalisayo ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Ngilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.